uyazi ukuthi into zeZimbabwe futhi ziyethusa kakhulu and akulalo uthola ukutshintshayo into yangkhona iyaphambili kokuphela ukuthi kungandi kukabe lo anyone ongani ufuna ukuphilisana kumbe ukuthi not even ukuphilisa okumelana nje lezinto ezilohulumende phakathi isikhathi esiningi umenge iqiniso siyezokuthiwa sidisaphile kawusabonakali kumbe siwubothiwe okungaqedakaliyo ukuthi ukubotshwa mhlobo bani okungala amapolisa phakathi okulabantu abangaziwayo uye vumbuluka sisekhothi ungaqedakali ukuthi kwenzakalani into zangkhona noka zikho right akutshengisi ukuthi yilizwe eli-independent ilizwe elikhululekileyo akubonisi ukuthi yilizwe lele-constitution esayihlalela phansi sayivumelana ukuzama ulungisa izinto ezinjengazenezi ezaziqhubeke from umbuso wabosmith zingene kwi-independence but nge-constitution ea asikhiyeni into ezinjengalezi but kakubonakali ukuthi kulento enjalo kule improvement entweni ezinjengazenalezo
kuyini okungakusenzakala ukuthi ba befuna nje uyethusela uZulu na kumbe balayo enye injongo esingayaziyo
uyabona sokusesabisa isikhathi esiningi abantu bathi kuzama ukuyethusela kuzama ukuyathusela but ungakukhangelisisa abaningi bangikhona bona laba bathathwa ngendlela efananenalei sebahamba bahamba zangakuphinde sibabona so angeke sithi kufuna ukuyethusela bayiyazi into abayenzayo and bayenza beyijongile futhi be-serious ngayo so layinalo udokotela asazi ukuthi kungaphetha ngani ngenhlanhla yakibo kumbe ngani singabuya simbone kodwa ngendlela laba abantu aba-operat-a ngayo isikhathi esiningi sesibabonile bethathwa kube kucini ukuthi sibazo singaqala ukubabala kathesi la uyazi ilist yangkhona inde kayipheli so khanya sibili it's a serious issue
i-blue roof yindlu yebandla yini